isikhonjiso sezempilakahle kobulawayo phansi kogatsha lukahulumende lwezempilakahle, uprovincial health director udokotela Mafio Siyamuthembu uchasisa isimo ngalumkhuhlane owesihudo secholera kuleli dolobho.
In Bulawayo Metropolitan Province, as of yesterday evening, end of day, we have had a total of 12 suspected cases of
kuprovinsi yakobulawayo izolo ntambama besingenani labantu abalitshumi lambili 12 abacatshangelwa ukuthi balekholera. Abangu-4 bakhona bafunyenelwe lomkhuhlane ngemva kokuhlola kusetshenziswa i-rapid diagnostic test for cholera. Kuthe njalo abathathu batholakala benalomkhuhlane kusetshenziswa i-confirmatory culture test for cholera. Phakathi kwalaba abalitshumi lambili sesilahlekelwe ngoyedwa.
Udokotela Siyamuthembu uthi lomkhuhlane uludu bo hathi kobulawayo kuphela kodwa usabalele elizweni lonke.
As a country we are in trouble. The outbreak started in Mashonaland West.
Njengelizwe sisebunzimeni, umkhuhlane lo uqale eMashonaland West kodwa okwamanje amaprovinsi asehlaselwe ukwedlula amanye iMasingo neManicaland. Ngenxa yokuthi singabantu abahlezi behamba, umkhuhlane lo ungamemethekela masinyane kwamanye amaprovinces. Sihlezi sivule amehlo, abantu labo kumele bananzelele.
Iningi elihlaselwa yisihudo sekholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Iningi edolobheni lakobulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyeshisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Isikolo sokukhuthaza abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikelele umkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka. Njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke.
Ubulawayo sekhuthazwe ukuba ibona elezibonelo zesihudo agijimele ekilinika ayathola usizo lokwelatshwa. Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hathi kobulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula abangamakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009, kuthi ababanjwa yilo mkhuhlane babesebedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019. Ikholera yabulala abantu abafika kumashumi phose ayisikhombisa. Usikhwica Mfundo Mthuli Ncube, umphathintambo wezemali, uchaze ukuba uzosebenza lekhansili yakobulawayo ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo.
Sagebha imigodi embalwa laphana enyamendlovu achwefa ukuthi kube namanzi azasebenzisa ubulawayo. But of course kuyabe kufuneka amagesi lokunye le normal steel decoration izifoni eziletha amanzi ezilingisa abantu ukuthi isikhathi sempela azikhangelelayo kuye.
Okwamanje ubulawayo uthola amanzi kabili kumbe kathathu ngeviki. Ngesinye isikhathi amanzi abuya eludaka kumbe elephunga elibi. Iningi ligijinyiswa yizisu. Abagula kakhulu sebethe bayalaliswa esibhedlela se-Thorngroove Hospital lapho abathola usizo lokwelatshwa. Izikolo lazo zibiwa zibheke ngelihlo lokhozi isimo sokuvikela ukusabalala kwesihudo sekholera ezikolo ngoba sebekhona abahlaselwe yiso. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yiwobulawayo, ngimu-Anastasia Ndlovu.